Isahluko 24. Uchumayela kulo lonke laseGalile. UMathewu 4 verse 23 kusiya ku 25, uMarko 1 verse 35 kusiya ku 39, lo Luka 4 verse 42 lo 43. Okusesihlokweni lesi. UJesu uchumayela labafundi abane eGalile. Usedume ngokuchumayela la ngezimangaliso azenzayo. UJesu labafundi bakhabane baseCapernaume futhi abakatholi isikhathi sokuphumula. Ngezikhathi zantambama abantu bedolobho lele baletha abagulayo kuye ukuze abasilise. UJesu kakatholi isikhathi sokuthi abe yedwa ukuze akhuleke kuyise. Kuthi sekusemadabuka kusa ngelanga elilandelayo, uJesu asuke aye endaweni engelabantu ukuze akhuleke kuyise. Kodwa bathi benanzelela ukuthi usesukile, uSimoni lalabo alabo bayamdinga phansi phezulu. Kungenzeka uPetru nguye okhokhela iqembu leli ngoba uJesu besemzini wakhe. UMarko 1 verse 36. Sebemtholile uJesu, uPetru uthi, abantu bonke bayakudinga. UMarko 1 verse 37. Abantu baseCapernaume kabafuni ukuthi uJesu asuke kubo. Abenzele khona kukhulu sibili yikho bazama ukumncenga ukuthi angasuki kubo. ULuka 4 verse 42. Kodwa ukwenza izimangaliso, yiso yini isizathu esiyisiqoqela esenza uJesu wabuya emhlabeni? Kambe wayelande ukuzonceda abantu beCapernaume kuphela? UJesu uthini ngalokho? Uphendula abafundi bakhe athi, kasiyeni kwenye indawo, emadolobheni aseduzane ukuze ngichumayelela kuwo, ngoba yikho engulandileyo. Esekhuluma labantu abangafuni ahambe uthi, kufanele ngichumayele izindaba ezinhle zombuso kaNkulunkulu la kwamanye amadolobho ngoba yikho engathunywa ukuzokwenza. UMarko 1 verse 38 lo Luka 4 verse 43. Umsebenzi omkhulu kulayo yonke uJesu ayilandileyo ngokuchumayela ngombuso kaNkulunkulu. Umbuso lo yiwo ozancelisa ibizo likaYise njalo ususe zonke izinto ezikhathaza abantu. Izimbangaliso uJesu azenzayo zenza kucace ukuthi uthunywe nguNkulunkulu. Lezimangaliso ezenziwa nguMose owayephile eminyakeni eminingi eyadlulayo zazitshengisa ukuthi uthunywe nguNkulunkulu. UJesu labafundi bakhabane basuka eCapernaume bayetshumayela kwamanye amadolobho. Abafundi laba nguPetro lomfo wabo uAndrea kanye loJohane lomfo wabo uJakobe. Ngeviki edlulileyo uJesu wayebabizile ukuthi babe ngabokuqala ukuhamba betshumayela laye. UJesu labafundi bakhabane bayaphumelela emsebenzini wabo wokutshumayela eGalile. Labantu abasezindaweni ezikhatshana bayezwa ngalokho okwenziwa nguJesu. Umbiko omayelana laye wagcwala kulo lonke laseSiriya, lasesabelweni samadolobha alitshuma ebizwa ngokuthi yiDekapoli kanye laphesheya komfula uJordan. UMathewu 4 verse 24 lo 25. Amaxuku amakhulu avela ezindaweni lezi laseJudeya ayamlandela uJesu labafundi bakhe. Abaningi babuya labantu abagulayo ukuze abelaphe. UJesu uyabelapha bonke abagulayo futhi akhiphe lamadimoni kwabahlaselwe ngamadimoni. Imibuzo. Kwenzakalani emadabukakusa ngelanga elilandela lelo uJesu aswela khona isikhathi sokuthandaza? UJesu wathunyelwana emhlabeni futhi izimangaliso zakhe zitshengisana. UJesu uhamba labo bani ngesikhathi etshumayela eGalile njalo akwenzayo kuba layiphi impumela?